Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 29 kuNhlangula 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngazake sithi khona ama company ama China ke kule engcono kulezinye nxa sikhangela indaba yokubamba kubi izisebenzi.
Inkampani yakwele China Afro-China Smelters ibikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku eZimbabwe.
Ngizokukhangelele lokhu ukuthi bazaqalisa ukuthi bephege into zawo ngama-US dollars ngoba uzabona ukuthi into eziningi isithe ngaphandle kwelizwe.
Abanye osomabhizimusi sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola lemelika kuphela. Umthethwandaba we-High Court ukhulule umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-R2s umnumzana obethi Masaraure ngesibambiso se-bail. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani yakwele China esebenzela eZimbabwe Afro-China Smelters ibikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku olukhulu eZimbabwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uphenyo olwenziwe ngabomanyano wenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Trade Union Confederation, ITUC, luveza ukuba i-Afro-China Smelters ayilandeli imithetho yelizwe. Ukunje ibikwa yehluleke ukubhadala izisebenzi ngesikhathi njalo ixotshe abantu abangamachumi amathathu lantathu 33 ingazange ilandele iziqondiso zomthetho okuxotsha izisebenzi kunanzwa amalungelo azo. I-ITUC iqhubeke isithi imizamo yokukhumisana umlotha eyenziwa ngabe-National Employment Council uyehlule ukuguqula lokhu njengoba abameli balinkampani bengazange baze emhlanganweni owenziwa mhla ka-22 Nkwenkwezi 2021. Linhlolisiso iveza ukuba abasebenzela linkampani bahlalela evalweni besesaba ukuxotshwa umsebenzi lokutshaywa ngabaqombisi balinkampani. Imizamo yokukhuluma lezisebenzi lezi yehlule ngoba zisithi ziyesaba ukukhuluma lentatheli izindaba. Inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU ithi akulanto emangalisayo ngoba inkampani zabe-China ziyaziwa ngokuhlukumeza abantu eZimbabwe. Unobhala walenhlanganiso womnumzana Jafet Moyo uchasisa ngalokhu.
Ngazake sithi khona amakhampani ama-China ke kule engcono kulezinye nxa sikhangela indaba yokubamba kubi izisebenzi kumbe ukuyephulwa kwelungelo lezisebenzi. Sibona ke bayafanana ke ama investors avelela ku Asia kwele China babamba izisebenza lucuku ngokufananayo ngokubona kwethu. Kungachiyana nje kuphela ukuthi kwamanye ama companies sesilama strikes amaningi ukudlula amanye.
Uqhubeke sithi kumele uhulumeni weZimbabwe akhangelisise lokhu ngoba abantu bephiliswa nzima njengezigqile elizweni labo ngabokuza abavela eChina.
Kodwa ke akutsho ukuthi bangcono kumbe banganeno kumbe benza okubi okudlula abanye. Angaza ke sibanike ke imxomelo kumbe echo ukuthi bangaba phezulu kumbe okungakanani. Sibona nje ukuthi abantu babanjwa lucuku kuma investment wonke ama China. Indlela esibona ngayo nxa sikhangeleke ama reports avelela kuzisebenzi zonke nje ezisebenza kuma company ke eChina.
Kodwa benkampani Afro China bakuphikile lokhu besithi inkampani le iphethe kuhle izisebenzi. Umnumzana Prosper Kufakunesi sikhulumele seAfro China uthi linkampani iphethe kuhle izisebenzi esithi iholisa ingxenye yeholo ngedola leMelika.
We have taken note of your reference to the so-called report by Numais, even though we have not yet seen their actual.
Sesizwile lokhu elikutshoyo, sifuna ukutsho ukuba inkampani yethu ayizange ihluleke ukubhadala izisebenzi kusukela ngomnyaka ka-2013, ibhadala izisebenzi ngedola leMelika kungelani lobunzima obuselizweni, ukutsho uKufakunesu. Imizamo yokuthola imbono kakhulumende ngalolu daba ehlule ngoba umphathi ntambo obona ngezisebenzi umnumzana Paul Mavima ubengasabela ucingo lwakhe. Unyanga ezanda kwedlula umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko esithi uhulumende uzimisele ukuvikela izisebenzi kumakampani onke agoqela lawo asungulwa ngabadabuka kwele China. Abe-ITUC bathi imizamo yokuba kulungiswe udaba lolu kulenkampani yehlula ngoba izisebenzi zixoshwa mahlayana kungela zizathu njalo zinganikwa ithuba lokuzivikela kulokho abayabe bekuxotshelwe emsebenzini. Inkampani ye-Afro China ingaphansi kwenkampani enkulu yensimbi e-Tsingshan Holding esebenza isemkambo omkhulu wemali owe-London Stock Exchange njenge-Metals Exchange. Iqhashe abantu abangaba inkulungwane lengxenye 1500. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abanye osomabhizimusi babikwa sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola leMelika kuphela. Ingcwethi zithi lokhu kuzalethela uZulu ubunzima obuphindiweyo. Abamabhizimusi bathethele linyathelo ngemva kweziqondiso ezethulwe ngumphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ngomvulo ngenjongo yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho. Ingcwethi kwezenotho zithi okwenziwa ngamabhizimusi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe ufuna kusetshenziswe idola leMelika kuphela kwesulwe elakuleli okuyinto engafunwa nguhulumende. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba kuChera.
Kukhanya njengani ama-measures awethulwe ngobaba uMthuli Ncube asenza ukuthi abantu isekele amabhizinisi bese kukhangelele lokho ukuthi bazaqalisa ukuthi bephege into zawo ngama-US dollars ngoba uzabona ukuthi into eziningi isithe ngaphandle kwelizwe. So nxa kuyukuthi abala ama-US dollars baye bengakwanisi ukuthi barifile ama-shell.
Singathi le yinto ezaphazamisa uZulu kanganani?
Imsebenzi yizo ezisebunzilele nxa singakhangela ngoba uzawubona ukuthi izisebenzi zikahulumende bayathola ama-Zim dollars, ama-US dollars ankhona malutshwane. Izisebenzi eziningi u-private sector bezingatholi uholo ngama-US dollars. So kusitho ukuthi izisebenzi eziningi ziyazile ama-Zim dollars, kumele bathengise ama-Zim dollars abo kuze badinge ama-US dollars. So i-Zim dollar lizaqhubeka lisiwa njalo. Abantu makhaza bazaqhubeka basebenzimeni ngoba ama-US dollars kawasekhulethi lapha eZimbabwe ngendlela esiyikhangelele yona.
Bakhona kuchera abathi okwenzakalayo lokhu ukuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe vele sowagxila kudola leMelika lokho okuthiwa i-dollarization. Lanxa nje uhulumende engafuna ukuvuma ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela
i-dollarization ngathi khona sibili owenzakeleyo ukuthi asibuyisanga izindola ngendlela okwakumele siyibuyise ngayo. Uzakhumbula ukuthi abantu balahle ithemba ku-US ku-Zimbabwe dollar laphana ngo-2009 izimali zabo zithabalala. So ngo-2019 ebengama bond notes ubaba Ncube ethethi asengama $10 abantu bangasebenzisa $10 lawo. So abantu izindola lisebunzelele lokuthi abantu abanathemba lalo ngoba labuya ngendlela engayisiyo. So kumele sidollarize sisele izindola ngendlela ezabuyisa iconfidence ebantwini ukuthi basebenzise izindola.
Umnumzana Masimba kuchera ingcwethi kwezenotho. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umongameli Emmerson Mnangagwa ungene esitolo sako Pick n Pay namuhla wathenga izinto ezigoqela amafutha okuphekisa, irayisi, impuphu, inyama, inamnete lamagwili esebenzisa ikhadi lakhe lebhanga elilemali yeZimbabwe. Le kukhanya kuyindlela kaMnangagwa yokukhuthaza uZulu ukuthi asebenzise imali yeZimbabwe kule Melika. Umdeni wakompofu enkayi ofelwe izinkomo ezingamachumi amabili lanye 21 ngeviki edluleyo namhla uthole isipho senkomo ezilichumi lantathu 13 ezigoqela amathokazi lenkunzi eyodwa. Lesi sipho sivele kubalimi abafuya inkomo emaplazini asisabelweni semathebelele North. Kubika uEzra Chisaspanda.
Inkomo zakompofu zife ngemva kokuphambanisa komnikazi ozinalise umuthi wokubulala imbovane ecabanga ukuthi uzinalisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le muli ekade isikhala ezimathonsi ngolahlekelwa kukhulu kangaka namhlanje busisiwe ngesipho senkomo sokusekela ukuvuselela isipaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Mpofu ocele usizo kungxoxo ayenzele Studio 7 ngeviki ephelileyo uThabe Umanzi te.
Ngesibongo esikhulu kakhulu kumafarmers athe ancedisa athe sizwa lo mkhosi ongangawona lo wasukumela phezulu bezwa ukukhala kwami. Nanku sebekulethile ikomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamile mo ezinsikazi kule nkunzi eyi-1. Inkunzi eyi-1 nale leni okuningi lo ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukuthi duduzeka kakhulu phezu kwalo umonakalo omkhulu kangaka. So akathi sisebengibonisile bangitshela ukuthi ayinkomo lezi abanike zona. So mina ngisiphathe ukuthiyana kulalezi inkomo kade ngilazo ngoba kuseyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola zibe zidonsa amakhulu. So kuzinkomo zizokwenza imali. Inkomo esezishiye nalalezo so mina ngisiphathe indlela etshiyene yabakhulu lalezi inkomo.
Umnumzana Jafet Jazz Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyi omkhulu wenkomo enyama yendlovu. Yena ke ngomunye walabo abanikezi abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu ama-farmers alaba esincedisanene ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kokuba lami sengikuzwe ngotshisa lapho ukuthi undoda lo walahlekelwa zinkomo ezinenkangaka. Kuyabongeka kakhulu lokho okwenzakalekileyo. Wonke ama-farmers adonethileyo ngithi uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini awe-veterinary services koBulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-district veterinary officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lamntu yinkomo lezane esingathi ngumhlobo ongcono o-improved. Hayi inkunzi ayizileyo, inkunzi engcono engumhlobo. Inkomo lezi zingasetshenziswa for even ukulima kwenza nasilima sentshintshi yamadonki sentshintshi yamatractor like inkomo ibe yokufuya in terms of what literally is a thing.
Umkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho lwe-veterinary sifuna ukuxwayisa sokuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo singafo ukuthenga imithi ebantwini ababathengisayo ezitridini. Okakhulu lisebenzile ugatsha lwe-veterinary lilandele izixwayiso ezinikwa yithi abe-veterinary ukuthi umuthi ungawusebenzisa for lokhu lowu nalowu usebenze njani. Ungafo ukuthenga nje uthatha umuntu ngiyaqinisa la ukuthi ngosebenza yena.
Isibaya sasivaliwe sathi ngci kompofu. Sebe inhlekisa ebantwini khona le enhlekisa enkayi. Namhlanje bayalala ubuthongo behle ngoba isibaya sasivuliwe. Sebe nenkomo njalo. Ngimele Studio 7 igama lami ngu Ezra Jesus Banda.
Umthethwandaba we-High Court lamuhla ukhulule umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS umnumzana uBert Masaraure ngemali yesibambiso i-bail. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Umahluli mnamadomtebetsi utshele uMasaraure ukuthi azibike emapholiseni kanye ngeviki achiye ingwalo zakhe zokuhambisa emthethwandaba njalo ahlawule inkulungwane ezingamashumi ayisithupha zamadola eyesibambiso. Esethula lesi sinqumo, umtebenzi uthe kakulabufakazi obulethwe edali obukhomba ukubana uMasaraure angabaleka lapho angaphiwa imvumo yokuthonisiswa evela ngekhaya. Elinye lamagqwetha kaMasaraure, umnumzana Douglas Coulthard, ugcizelele okukhulunywe umthethwandaba.
Obert Masaraure has been granted bail by Justice Mutevedzi. The bail conditions are that he is meant to pay $60,000 to the clerk of court, that he is meant to deposit his passport and report to the police once a week. The state had opposed bail on the grounds that Obert is a flight risk, which we had challenged and said that's not the case, especially considering the fact that this case has been there, the death happened in 2016. It's been a long time since then. There was a court inquest into this case, which found that Obert wasn't even present when the deceased died. And so the judge essentially agreed with us and said there was no basis for saying that he was that he's a flight risk, and granted bail.
UMasaraure ubotshwe wavalelwa esetheswa icala lokubulala umnumzana Roy Isa eJameson Hotel eHarare ngomnyaka ka-2016. Kodwa uyalilandula leli cala esithi wayengekho lokuba khona kusehlakalo sokuwa kuka-Isa eku-7th floor ehoteleni leyi. Ngolunye udaba obelusemthethwandaba lamhlanje, amalunga amabili edale lephalamende angawo ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, omnumzana Job Sikhalala Godfrey Sithole, bazaqhubekela phambili bevalelwe bemelele ukuhlaziywa kwesicelo sabo sokuthi bavunyelwe ukuthonisiswa bevela ngekhaya ukubhadala i-bail. Lokhu kulandela isinqumo esithethwe ngumthethwandaba waphezulu sokuthi usafuna isikhathi sokukhangela ukwahlulelwa kodaba lwabo emthethwandaba kamanje. Okulapho-ke ukulenkinga khona ngoba amagqwetha ababili laba ngabenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi bona akwaziwa ukubana ingwalo zokwahlulelwa kwaleli cala emthethwandaba kamanje zizatholakala nini. Usikhala loSithole betheswa icala lokushoshozela abasekeli bebandla labo i-CCC ukuphatheka kudlakela olwenzakala eNyatsime eChitungwiza ngemva kokuthunjwa kukankosazana Mo Blessing Ali owagcina esetholakala esefile isidumbu sakhe sigqunywe phakathi njalo sesiwonakala.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngemizamo kahulumende weleSouth Africa yokuxotsha izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ezilamaphemisi asephelelwa isikhathi. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani labantu asebefele kusehlakalo sokuswela umoya wokuphefumula emotweni ekade bathwele bezama ukungena kwele Melika okungekho emthethweni seliqanise laya kwabangamashumi amahlanu lamunye 51. Umshayeli wale imota kanye labanye abantu ababili sebebotshelwe lesi sehlakalo. Wake wasebenzela esikoleni sikamongameli wele Melika ese-White House uphe ubufakazi ekuthonisisweni kwabaphatheka kusehlakalo sokuhlaselwa kwedale lephalamende leMelika ele-US Capitol mhla ka-6 Zibandlela ngomnyaka odluleyo ka-2021. UCassidy Hutchinson ufakaze ukuba owayengumongameli Donald Trump akazange akushaye indiva lapho etshelwa ukubana sokulomonakalo abasekeli bakhe sebehlasela iCapitol Hill behlome ngembhobho lokunye. UTrump uthi ukucutshungulwa kwalesi sehlakalo kakwenziwa ngemfanelo. Izizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika zitshengisele ngaphandle kwesigodlo sabo enhlanganiso emanyana wamazwe omhlaba esigabeni esikhangele iziphepheli ese-UN High Commissioner for Refugees eRabat kule Morocco zikhonona ngemva yabantu ababezama ukuchaphela edolobheni leMelila kwele Spain. Ukufuthelana kuqhubekela phambili phakathi kwele Democratic Republic of Congo lele Rwanda ngemva kokuba ele DRC lethese ele Rwanda umlando wokupha izikhali abahlamuki abalilwisayo abeqembu le M23. Lolu daba lubikwaso lobangele uzulu we DRC ubana atshengisele esikolweni salelo lizwe iKinshasa esithi kabaphume baphele abadabuka kwele Rwanda elizweni lawo.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana noNtokozo Malaba Ncube, yena osebenza kwezempila kahle kwelebhilitane.
Edabuka ekhezi ngokuzalwa emaphaneni.
Uzakhumbula emaphaneni
sibi? Kodwa kakhulu kobulawayo laphayana,
Uzakhumbula emaphaneni sibi?
Khona lokho nje ngokuba hlaleke sasebancane nje kuphela sasihamba nje sisiyabona ogogo njalo kwakuthi ngalokho besihlala kobulawayo. So besithi ma sisuka laphana kuyisikhathi zokuthi isikolo sivaliwe lathi sisiyavakatsha. Besivame ukuhamba ngesikhathi sehlobo sisiyakudla ehlobo labadala.
Ye, akusitshele ngenkosazana Malaba Ncube ukuthi khona manje ungaphi?
Ngisebhilithani lapha abathi kuseNgiland, e-United Kingdom.
Wenzani khonapho?
Ngisebenza ku-health and social care. Kusho ukuthi esikwenza lapha yikuncedisa nje siphathisa abantu kukhangela ngathi kukhangela abantu ke abafuna uncedo oluthiyeneyo sibile kakhulu. Abanye bengabe befuna ukuphathiswa nje ngezinto ezincane, abanye befuna ukuphathiswa nje ngakho konke ukuthi bekwanise ukumaneja impila kahle zabo kusuku zonke.
Kodwa kuyasebenzeka yini khonapho nxa sikhuluma khonokho?
Yeah, ngingathi kuyasebenzeka kakhulu lapho e-UK ngokuthi into khona ukuthi mbona ngani kulomthetho mangathi ngakhanga ngifisa lapha ngikompare lasekhaya. Lapha kulemthetho elandelwayo encedisa ukuthi etshengisa ukuthi wonke umuntu is guided by ama guidelines akhona apho emsebenzini, ama rules lama regulations. Ongangokuthi kuyenza umsebenzi ibe lula kakhulu ngoba awusoze uphonge uphambuka nje uphonge ukusenza izinto ezingekho emthethweni ngoba ke ungatholakala sibili usulandelelwa kakhulu ngabemthetho.
Singathi-ke nxa sikhangela konke-ke ukuphila khonapho kuyaphileka yini kwelebhilitane?
Ngingathi-ke njengomuntu ovela endaweni yaseZimbabwe ngizakuthi kuyaphileka kakhulu. Kodwa-ke sikhanuka ukubana nxa usekhaya kulezinye izinto engazikhompe ezinjengokuthi ekhaya thina khule kuyukuthi kule iland inkulu kakhulu kithi okungangokuthi ma uhlezi izini uhlezi emalokitshini laphana ulenze endaweni ezinjengasemalokitshini kuyabe uhlezi indawo indlu yangeni kuyabe kule space esikhulu kakhulu compared to la e-UK okungangokuthi simbone ngani sihlala izindlu engathi ezikhathini eziningi mina ngivame ukuthi ngama-box houses ongangokuthi ama-terrace houses bezinye nje ama-detached houses izinto ezinjalo. Ekhaya nxa ukhangela kubo lobhengula laphana eluvezi sebele yadi inkala kathi but khona ukuhlaleka kuyahlaleka sikhanuka nje khona lokhu ukuthi lawo uhlale nxa umuntu ongathi ungela mali etheni ngoba an average individual uyakuphonga uhlala nje izindize nalezo nje ngathi ama standard houses awungeza ukuthola iyadi lana emangalisayo ongazuzikhompe njengalezi yana amayadi asekhaya ebe ungamayadi alingeneyo nje khona lokho so bawuzukhanuke nje khona khani impilo esathi iphile ekhani lana ukuthi ungakwanisa ukuba le yadi enkulu uthole ubhoda la ubona ukuthi uyenzani.
So lapha sibili lo thuli lolana lalulubamba umuntu egijima ethulini enzeni usakhula lapho ngiyabona ukuthi ungazani kuyahlupahlupha ukudla ke mancu.
Ye uthuli sibili dube uyawuza ukhani ke sibili ukuhamba ngenyawo ngoba indawo yonke hayi ikhanya ilethara sibili uthuli hayi akufanani lasekhaya sibili siyakhani ukuhambe ngamapatapati iminyayo izizemhlophe kakhulu but ye ukudla ukudla kurayithi kodwa ngathi nxa ngisithi kurayithi kuyatholakala kukhona akula kudla okushoda nje ngalezi nsuku nje kungathi lakho intengo sezikhwelile ngesikhathi ngesizathu somumo womkhathi be kodwa-ke ukudla kwakhona nxa ngikubalisa ngokukhangelisisa lokwasekhaya akufanani okwekhaya ngicabanga ukuthi ukudla kwekhaya kwakumnandi itesti yangikhona awusoze uyikhompele lokudla kwasekhaya abanye bathi i-organic food thina ekhaya laphana ukudla lokhana sasizilimela khona ngangiuthola ku-rich kakhulu nxa usukukhompela lala kudla kwalapha akula testi ezikhathini eziningi kudla okukhuliswayo kuyakhuliswa ukuthi kukhule masinya kuthengiswe you know i-fast market okunye ngibe sengicabanga ukuthi le-organic food ikhona i-organic food but iyadura ngokunjalo kwesinye isikhathi kwamanye ma-market la kokunye kuyabe kubhalwe organic food but yabe kungekho organic such so ukudla kwekhaya ngicabanga ukuthi kudla oku-right kakhulu sesikukhanuka kakhulu
ye kodwa likuthole okunye amacimbi lokunye okuthiyene khona
kuyatholakala ngoba bakhona abantu bakithi sebahlakanipha abaningi bayaletha ukudla kuyathengiswa lapha kulama-African shop
uNontokozo Malaba Ncube usebenza kwezempilakahle kwelebhilithane okwamanje wothi sizwe umbono omunye umlaleli weStudio 7 phezu kwenhlupho izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezibhekane lazo.
Ibonani lonke basakazi bomsakazo uStudio 7 ngobutho lezemoyo lo okhulumayo. Bengicela mina ukuthi ke mbuzo ukuthi uhulumeni wethu uthule uthini siphila kanzima kangaka kuleli lizwe laseSouth Africa. Idudula movement lena isithwalise nzima, sithwele kanzima okokuthi silala singazazi siyavuka siphila yini. Sisacela ukuthi uhulumeni akalungise ilizwe. Lathi ke sibuye sizophila elizweni lethu lokuzalwa sisebenzele kithi ekhaya. Sithwele nzima abantu baphelelwa imisebenzi imihla lamalanga. Kumanje nje uhulumeni uthula abantu kuthiwa ama-permit abangeke vuselelwe. Kodwa umnotho welizwe nangapho kwelakithi uyagugudeka imihla lamalanga. Akulanto ecacayo ebonisa ukuthi kunentuthuko ebakhona elizweni. Besicela bakithi ukuthi obaba uGawule labo lobaba uJoseph Chuma abayibo abayizikhulumeni zikahulumeni ukuthi lathi beke bedlulise yethu imilayezo eya kuhulumeni ukuthi sicela ukuthi uhulumeni akasilungiseli ilizwe bantu bakithi. Sesikhathelwa ukuhlala emzini sesifuna ukubuya kwelakithi. Abake basilungisele obaba uGawule beke bayeke ukuhlala bedefend into engekho ecacayo nje ukuthi ayikho. Bethi bona izinto ziyalunga emgwaqo yalungiswa kwela mgwaqo awukho umgwaqo olungiswayo sesike sawubona. Sicela ukuthi izinto zilunge xa kuyukuthi imgwaqo yalungiswa sisibuye ekhaya sizolungisa leyo mgwaqo imisebenzi esiyifunayo naleyo lathi ukuthi sizothuthukisa ilizwe lethu.
Lo ngumlaleli weStudio 7 ekhuluma ekwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inkampani yakwele China e-Afro China Smelters ibikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku eZimbabwe. Abanye osomabhizimusi sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola leMelika kuphela. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungami Linkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.